sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-13 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala.
Kukala bakuphethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke, abantu bayihlalelwani bayiqhubekela ngempilo yabo, but then babefuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kulodumo.
Ibandla leZANU-PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathebeleland South. Kanti kuyini okubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuZANU-PF?
Ngakho ngenye indlela singathi hayi kulobubelo kancinyane. Kakukubi njengoba-ke abantu bekubeka ukuthi iZANU ikhanya ngathi iyathangela eMathsouth. Hayi, kancane kancane iZANU iya ilahlekelwa ngabalandeli.
Oyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi sokuyinhlala yenza ukuthi abamabandla aphikisayo benganqotshwa bahlabe umkhosi.
Okokuqala ukuthi inhlanganiso yeSADC ayikaphe singathi iripoti yabo yokugcina, so lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha lalaphaya.
Obekhokhela iqula labazohlola ukhetho abamanyano weSADC umnumzana Nevus Mumba wethula amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe, kodwa inkundla yokuxhumana eX imsuse kulinkundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela ezitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala. Umbiko lo uza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kwempumela yokhetho olwenziwe ngeviki edluleyo ephikiswa libandla ele-CCC. Lona elithi umholi walo umnumzana Nelson Chamisa waqilibezelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi kumbiko wawethule izolo uthe kule mbiko ethunyelwa yizigilamkhuba inkundleni zokuxhumana zikhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngodlame ikakhulu eHarare lakoBulawayo. Kodwa uthi abazakwenza lokhu bazaphathwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Angamapholisa ndahlala daily efuna ukwethusela abantu, angamapholisa afuna ukuthi daily ayenze ama-decision ezama ukudabulisa ibandla thize. Okokuqala bakuphethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke, abantu bayihlalelwani bayiqhubekela ngempilo yabo, but then babefuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kulodumo, kumbeni baphiwe imali bona labo abasukuluza abantu bengabatelitile bezesecredit sithi bebese bephiwe imali. Kodwa eqinisweni angiboni lokhu elisingathi kwankona lutenza ukuthi lokungahlaliseki khona lapho. Ngifuna nje ukuthi abantu bengahlangani, umuntu abantu bengakhulumi ngokhetho lona lolo olunganaluzange lakwanza ngendlela eyiyo. Yinto ohlupho esilaleli zentona leli.
Amapholisa wona khona ngapho koBulawayo singathi agcwele ezitaladeni yini, ayabonakala
emigwaqweni kulamapholisa no engahamba emithi izimota, but imigwaqo ngasuka umhamba ngoluveve road kulama-roadblock I think ayi-2 ongasuka singathi wonke ama-road ndalida 250 centa kulama-roadblock.
Khona njengoba amapholisa esithi kulabantu abagqugquzela abanye ukuthi batshengisele ngodlakela ezitaladeni, ubona lokho kungenzeka yini? ikakhulu nxa sikhangela ukubulawa kwabantu ababetshengisela okwenzakala ngo-2018 ngemva kokhetho.
Angiboni kusenzeka njalo kamboni kulabantu abagqugquzela khonokho. Kodwa ngibona nje amapholisa njengazo njengeyinye zendada zikahulumende ukuthi kathesi yaba lokhetho olungabanjwanga kuhle. Singakaphendula iveki siphendula nguChristopher Mthwanga. Kona amapholisa kathesi ungawabuza ukuthi yiphi bayithethe nainformation yona le. Eqinisweni bayakwazi kodwa kulo muntu abazama ukumjabulisa yibuhluphi esilalo.
Ukhona kuyiwa phambili njani babafuzwayo njengoba siyabona umnankagwa uthi uwinile uChamisa uthi uwinile yebo izeki ima lo mnankagwa kodwa abesadaki labe AU labo sibone bama lo Chamisa badayi ukhetho kaluqutshwa ngakuhle kuyiwa phambili njani lapha
esiqinisweni elithulayo akuyiwa ndawo akuyiwandawo vele khona ake sithi kangabe uyemason uwinile enelisene engacontest i-outcome yona leyo vele uma iwini elo emason ayitshengisa ukuthi ilizwe lingaya nga baqhubeka nje bezinothisa bona enzele izulu ezimbabwe abasoze bafa bamsebenzela ngabantu nje abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe lona lelumnotho welizwe uzebe uhle bodwa labangane babo.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo umholi wenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo likaZulu eibheju likaZulu. Kunjalo nje ibandla lezanu PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathabeleland South ezilichumi lanye. Kukhetho lomnyaka ka-2018 izanu PF yathola izihlalo zamalunga edalela eParliamente ezilichumi lantathu ele MDC Alliance lathola esisodwa. Kodwa ngeviki edluleyo ibandla le-CCC lithole izihlalo ezine elezanu PF lathola ezilichumi lanye. Kanti kuyini ukubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuzanu PF? Ngesizwe imbono yengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngakho ngendlela singathi hayi kulobubelo kancinyane kakukubi njengoba ke abantu bekubeka ukuthi izanu ikhanya ngathi iyathangela eMatsaud hayi kancane kancane izanu iya ilahlekelwa ngabalandela labasekeli labo abanye sebebona ukuthi hayi silobandla elingabakhuphula empilweni zabo njalo okunye kunanzelela singakhangela njengeGwanda Mbeki district isigaba seGwanda iGwanda ayikaze kube lo councillor ophuma ebandleni eliphikisayo eminyakeni edluleyo lo nyaka batholakele ke abameli bamakhansila abangababane babe bahlanu eGwanda South. Lakho lokho kuyinkomba yokuthi hayi kuyathuthuka kungaba kancane kancane kodwa-ke nanko ibandla le-CCC selinqoba lalabo okwakungakhangeleyo ukuthi linganqoba khona. Ngibone ngathi kungahamba kuhle lo khetho lube lukhetho oluthe kya olucacileyo iba amabandla aphikisayo alakho ukuthi anqobe kusiya ngesikhathi njengoba ibandla le-ZANU PF liyabe vele seliziphelela nje emoyeni. Njalo lo nyaka sibonile endaweni zabo Plumtree ibandla le-ZAPU lalo lingena ku-council. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi yebo kambe kungakhanya ngathi iMatsouth inganyelwa i-ZANU PF kodwa-ke njengoba sicho kancane kancane izanu iya ifiphala kuvuka amabandla amanye.
Manje ngokubona kwakho ukuze ibandla kumbe amabandla aphikisayo anqube esigabeni seMathabeleland South kuzamele enzeni?
Eqinisweni amabandla aphikisayo ukuze anqobe kuzamela asebenze kakhulukazi bahlale phansi babone ukuthi yini okwenza ukuthi abantu balokhu bebambelele ebandleni leZANU PF eliyilo elibabangela inhlupho zonke lezi abakhangelane lazo. Yebo kambe abantu bangalibali ukuthi indawo eziningi zeMatsouth zazilama o-veteran ikakhulu abezipra okwathi ngo-1987 uNkomo loMgabe sebevumelana isivumelwano sokumanyanisa amabandla abo basebesuka-ke abalweli benkululeko labo bama ngenyawo basekela ibandla leli eleZANU PF kodwa ke lako loko sokuguquka kokuqala sebegugile iningi labo namandla kabaselawo lokwethusela kwabo lokana abantu abaselandaba labo njalo ke ungabona ukuthi abanye babo lami ngibaziwo sebachiyana lezanu bavuselela izaphu ngokunye khona ukuza lithundubeza ke ibandla lezanu PF ibandla LNCCC kumele lisebenze ngamandla kakhulu lisebenzise inzalo yakulezo zindawo ukhokhelo obukhona la nqaba ngokuphezulu bungaze bagabhela abanikazi beziqinto abanikazi bendawo abazana labantu abahlala lapho kukhethwe abantu ngitsho lezikhundla zebandla xa sisedla siyaphansi kazivele kubona labo bantu abahlala kulezo zigaba kuthi lanxa kukhethwa mbukhethwa councillor kukhethwa labo MP kakukhethwe abantu bakuleyo ndawo kusetshenzwe kakhulu abantu bakuboniswe khona lokho ukuthi inzalo yakulezo zindawo lapho kuvuma khona yiyo umele ibe khona ezasebenza ngcono isazana ukuthi laphana uluzi bani ungahamba kunje uhambe kunje uhambe kunje ngibona ari kungasetshenzwa kakhulu kusetshenziswa abantwana balezo zindawo impumela izaguquka sibili ngoba abantu nanku sebengathi sebediniwe izanu PF kungakhathalekile ukuthi imisakazo ithini kumbe lalabo basakaza izindawo kumbe social media kumbe yini abantu kumele basebenze kungenwe ebantwini batshengiswe ubuhle bebandlalelo ababelithengisa elingayisilo zanu PF
Umnumzana Thandeko Zintimkandla incwethi yecubungula izombusazwe. Kusenjalo umnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT osekubandla leZanu PF utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sokuyinhlala yenza ukuthi amabandla aphikisayo esole impumela yokhetho nqa enqotshiwe.
Ukuthi inhlanganiso yeSADC ayikaphe singathi iripoti yabo yokugcina so lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha lalaphaya okwesibili mina njengomuntu okwaba ku-opposition isikhathi eside into engiyaziyo le ukuthi ukhetho noma yiluphi oluphelayo akumelanga i-opposition ivume ukuthi kuhambe kuhle yindlela nje yokuthwala abantu ukuthi kuqhutsheke labo belokhu bekholwa ukuthi mhlawumbe kwelinye ilanga i-opposition izakunqoka ukhetho okwesithathu engikunanzelelayo ukuthi indlela leyo indlela elokuhlapha kakhulu ngoba isuka igcolise konke okumalana ngelizwe njengoba zakala ngo-2018 abengekho lawo ma-V11 yikho ngachiya indaba ze-opposition zonke nje ngachiyana lakho ngoba ngawubona ukuthi ngamadlwane kudlalwa ngabantu ngempilo zabantu sikhathi sonke abantu besehluleka ukuthi baluselele ukhetho besehluleka ukuthi benze izinto ezingenza ukuthi banqobe ngokupheleleyo i-politics kumele ibe mayelana lokuthi lo oyabe enqobile aphiwe ithuba nxa ehlulekele kutshiwo ukuthi wehluleke lapha lalapha hatshi nje ukuba indaba yokuthathelana amandla nokuzwana amandla kuhlaliselwa abantu isikhathi kudlalwa ngempilo zabantu iy'mpilo zabantu ziqhubeka phambili ama-politician ezabo ziqhubeka phambili besemandleni kumbe bekuseparliament noma bengakusi njengoba khona ukuzibona kusenzakala
kodwa kahle kahle ungathini ngalokhu okukhulunywa yi-SADC ukuthi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo lokukhulunywa libandla le-CCC
ukhetho lonke olwenzakalayo akuswelakali okodwa okubili okungahambi kuhle kodwa ngeke lokho kube yinto esingayenza ukuthi ukhetho lonke luchithwe bekulezo zisolo eziningi ezihanjiswa emakoti mhlawumbe kungaba yikho kwenza ukuthi kungalungiselelwa ngokupheleleyo lokho kwakuqali ngeZimbabwe lakho e-America kuyayenzakala singabona uTrump kathesi bayabotshwa kuyani kuyani kodwa lokho akuzange kwenze ukuthi ukhetho lwabo olwayenzakalayo lube lukhetho oluchithwayo so iZimbabwe akumelanga ukuthi ifakelwe ama-standards angazakasebenze noma ngaphi ngoba nxa kube ne-challenge singathi kube lokunye okuthizeni okungahambanga kuhle akuyabe kungathi ukuthi uthekhetho lonke sekumele kuchithwe kuyabe kuza kumele kunanzelelwe ukuthi lokhu lalokhu yinto esingazenza kuhle sisiya phambili kutho ukuthi phela nebandla eliyabe libusa lalo liyakwanisa ukuthi ngomva kokhetho lona lolo luyabe seluphindile bangabona ukuthi mhlawumbe akuphumanga lokho abakufunayo lawo bathu ukukaliswa kambe sesingashala sifezwe into sicalisa sichitha sihlanyele siqhubule sihlanyele siqhubule akungeke kube insimo engavukunwa le nje nginje mina ngiyisakamuzi seCountry Park saphuma ngokuningi bethu sakhankasela uMinister of Finance uMtulunyi ukuthi abe ngumember of parliament lakhathesi kulokho kubuhlungu ezinhliziyweni ngoba ube ngumuntu ekade sibona ukuthi sasilethela ingqokelo phambili kodwa sikuvumile ngoba lukhetho ube ukukhetha kwabantu ngeke sithi kuqaliswe ukuthi ngokuthi thina ekade simfuna njalo kade simkhangelele ukuthi anqobe asenzile ingqokelo phambili akasaphumelelanga abantu yikho abakhethileyo siyavuma lokho siqhubekele phambili.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT osekubandla le-ZANU-PF obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje obekhokhela iqula labazohlola ukhetho abomanyano we-SADC umnumzana Nevus Mumba wethule amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe kodwa inkundla yokuxhumana e-X eyayithiwa yiTwitter imsuse kulinkundla. Lokhu kwenzakala ibandla le-CCC lisithi alamukeli impumela yokhetho njalo lifuna ukuthi kwenziwe ukhetho kakutsha. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Ostalos Gift Siziba emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eBelvedere eHarare.
Sikuveze sobala ukubana i-election elayenzwa mhlaka 23 aliyenzwanga ngendlela esemthethweni. Abantu babetshaya, abantu babelinyazwa, i-voters yayingekho ngendlela esemthethweni. So i-solution okufanele yenzale ukubana iZimbabwe iyeqalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kube ne-leadership evela ebantwini, evela ebantwini njalo evela kuprocess evunyelwane ngabantu bonke. So kufanele ukuthi isathi kule African Union besincedise ukubana sibe nenhlelo egcina i-constitution yeZimbabwe nomthetho welizwe eZimbabwe nesizwe.
Kodwa abezanu-PF bathi lokho yikudlala ngesikhathi sabantu njengoba ukhetho solwenziwa lwadlula kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu-PF umnumzana Farai Marapira uyakusekela lokho.
It is very very unfortunate and very very irresponsible. I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves.
Abenhlanganiso ezimeleyo ebihlola ukuqhutshwa kokhetho e-Civic Society and Churches Joint Forum CSCJF bathi basuthisekile ukuba lolu khetho luqhutshwe ngendlela, ngakho akula isizathu sokuba kuqhutshwe olunye njalo. Obekhokhela iqula lalenhlanganiso unkosikazi Abigail Mumpambi utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe eButterfly Gardens eHarare lamhla ukuba okusalayo ukuba abantu basebenzisane.
Ukuthi abantu beZimbabwe kumele sibambane njalo sinandelele ukuthi lalo olandelayo esingathi kwesinye isikhathi udliwe akakho umuntu odlileyo lapha besimundisa nakuvela ngedemokrasi. Okusalayo kuqakathekile, abantu bona bamvotheleyo batshengisa ukuthi hhayi bakithi elizweni kule demokrasi masingabi ikakhulu imidiya sazihambeni ukuthi abantu babambane.
Okuyinto esekelwe njalo ngesinye isiphathamandla se-CSCJF umfundisi Angliston Sibanda othi osekudingakala ukuthi inhlangothi zombili zisebenzisane ukuthuthukisa ilizwe hathi kube lokhe kudonselanwa.
Into eqakathekileyo ukuthi odliweyo akamelanga alahle, lo nqobileyo angazitsheli ukuthi yena unqobile somele agijile abaleke le bhodo. Nyanga sebesikalekeliyikalegori yebhodo kuhle kule bhodo elilenyama lo nqobile osebaleka le bhodo xa sintaba yedwa ilizwe lelingelethu sonke.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele intatheli izindaba ngaphambilini ukuthi ikomishini yakhe ibambe lolu khetho ngemfanelo kungelani lenkinga ezinlutshwana zokuphuza kwamaphepha okuvota endaweni ezinjengeHarare, Bulawayo leManicaland. Ekubuzweni izintatheli izindaba ukuthi bazakhweza lolu daba emthethwandaba na ukuthi luqhutshwe njalo ukhetho, abe-CCC kabenelisanga ukupha impendulo ebalulekileyo. Usiziba walile njalo ukuphendula umbuzo othi amalunga ebandla lakhe anqobe ukhetho lokudinga abameli edale lephalamende bazathatha na izikhundla zabo kumbe bazakhalala. Izeki yazise ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF nguye onqobe ukhetho lwalonyaka ngakho ke uzobusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo ukhetho olweZimbabwe lusolwa ngabenhlanganiso ezinje ngeSADC African Union COMESA European Union uhulumende weMelika lezinye lanxa impumela yalolukhetho isolwa ngabanye kule inye inkokheli yamazwe awezwekazi leAfrika ezinje ngomongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa umongameli Samia Sululu Hassan wele Tanzania labanye asebethule amazwe okutshayela ihlombe umnangagwa ngokunqoba kulolukhetho ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa usekhuthaze ukuthi abangavumelani lempumela yokhetho lweZimbabwe bakhonone ngokusemthethweni hathi ukwenza udlakela. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi abanini bamahotela lezinye indawo sebelaywe libandla leZANU PF ukuthi bengazavumela ibandla leCCC ukuthi lenze imihlangano yalo kulezi ndawo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani, igama lami ngulikwa moyo. Ubaba lo wayengafuni ukuphuma esikhundleni elokhu ebulala ilizwe esiya phambili leZANU PF yakhe. Utheni abantwana desibafundile bahlele ekhaya basuke emakhaya besiya kwamanye amazwe uyakujabulela lokhu ukuthi bezoba ngodakaboy befundile. Umuntu onguteacher umthole ukuthana namasimbi ezinje engugarden boy. Ubona ukuzwa njani yena enhliziyweni yakhe engathi lozakhe uJesu wathi mayifika kuye kodwa wabisele emnikeli wayiqilibezela abantu ezandleni zakhe. Wayeyena engafuni ukuthi lobu buqili bakho benzayo ekunikezela abanye abantu. Ngiyabonga Studio 7 bafunda ukuhlakanipha ebe ngumuntu omdala okhulileyo engabe ngumuntu omdala ongalangqondo.
Salibonani kwasakazi beStudio 7 ngiyalibingelela labalaleli siyabonga abantu abalindayo amaphepha okuphuza ukubuya balinda abavota noma abanye bakhala. Kumele libe kwazi ukubana ifazi idlala indima enkulu. Zeki yakhuluma yathi siprintile amaphepha isiredi ukuthi ivote kodwa kuthe sokuyidiye ukuvota amaphepha angabi khona. Kwakhanya sokungani sokuqalisa ukwenziwa kathi azathi kalethi ebantwini. Ifazi sithethe amaphepha ehambe emashonal and yavotela abantu and abantu bakukhuluma khona ukubakhala ukuthi thina kasivota ngasatshiye ukuthi sesivotile. Sathathelwa izithupha. IZANU PF ayifi yawina i-free and fair election eZimbabwe. Lokho yinto abayaziyo. That's why engafuni ukufaka ama-reforms. Awusoze uthi uyi-winning team uyesaba ukwenza izinto ezisegcekeni ngoba nxa ukwazi ukuthi ngiyi-winning team kumele uyenze izinto eziright phela njenge-winning team but iZANU PF ukuze libonti ngamagwadi basebenzisa amapholisa ukubopha amalunga ethu besebenzisa amapholisa ukwethusela abantu bengena emzini abantu bethisa imizi sibonile imizi sisemajonaland le i-winning team kambe ngathisa imizi but bafosa abantu ukuthi bababhotele ngenkani. Umuntu kafoswa, umuntu yenza intando yakhe. Abahloniphe amalungelo abantu, behloniphe levoti labantu, bengarigi, bengayenzi isixoti. Kuvote kacha eZimbabwe lapha ngoba thina i-5 years silo mnanga kokukhuluma iqiniso ukuthi siyabe sesifile umnanga lanta yenza eZimbabwe. Ethila umbuso yakuzwa mdendo yakhala uthi uChamisa urobha abantu emathabheleleni. UChamisa ukhuluma iqiniso emathabheleleni. Wena isitori sakho sisile ngokusitela bo-grand plan lamabhoda la uhlangana. Ayisikho esikufunayo thina njengabantu bemathabheleleni. Thina sifuna imisebenzi.
Studio 7, Studio 7 ninjani? Ninjani nonke ngapha? Hayi, sekwenzakele ke kwadlula. Kodwa singathi ngamanye amagama hayi, it's a blessing in disguise. Sekufuzeke manje abantu baseZimbabwe babone ukuthi ama-elections angakawali balethele lutho. Into esikhona manje sokuthi it's fire by fire. Iyo into esele manje ukuthi nje ukuthi izimbabwe zikhululeke sekufuneka nje fire by fire. Ya, ngoba manje laba abantu nje bazimisele ukuthi nje baguqude izwe lize liguqe phansi ngamadolo. Vele kwamanje beliguqe phansi ngamadolo. Bafundi vele balihlezi vele sekuwumlotha. Manje before liba umlotha sokufuze manje abazimbabwe siphakame. Siphakame sifuna ukubazwisa le nto abazizwisa yona. Ngoba niyazi abantu bezana ngeke bayimele. Le nto abayenza zakithi mase siyenza kuba ngeke bayimele then konke kwabogugula kondile khona mase siwenza kuba ngeke bakumele hayi bazobona umshesha phansi this time ke that is the alternative kuphela ya kuzenze ubonakale ukuthi hayi ivota lisasize so kufuneka manje fire by fire okay
Studio 7 linjani basakazi abahle abalaleli abahle awezwakala umongameli weSouth Africa uRamaphosa ukuthi uchayele umnangagwa izandla ukuthi uyenzeni yini yenze umnangagwa echazwa abantu echaza laye uRamaphosa amakhehla lawo yini into eyenze umnangagwa ongathi ukuthiwa uchayele ihlombe umnangagwa umnangagwa erobha abantu egcekeni nje yini ukuthiwa uchayele ihlombe siyahamba futhatha abanye abafowethu le engibabo sibuye siyogcwala la eSouth Africa khona bezabona ukuthi akuhlalwa la asijwayela kayo la makhehla la
Studio 7 unjani nabalaleli bakho konke nabasakazi ngihlekizwa lezi zithutha lezi zisapoti zanoPF kampu ngasapoti cancer eyozanoPF zanoPF yicancer 1980 into okuyingisesihlalweni zobukhosi ayikho into eyenza isiwe sithethe ukuthi ilungise yona idlala kukukhona qede njengemvukuzane so izithutha lezanto ezisapota lokuthi ukhethe luhambe kahle shiye ngakhona umuntu osapoti zanofana osapoti icancer iloku isidla into isidli isidli kuqeda kodwa lokuujabulela sithutha
e-studio 7 basakazi bethu abahle kunye nabalaleli eniyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo la elikhona ngiyalibingelela ngokukhulu ukugwada ngingasho ukuthi uthini kodwa umlayezo engidlulisa kini namhlanje yilo ukuthi thina siyiyouthi iZANU PF basayifuni siyabona amaqhinga baqilibezela ukhetho bathi yengcono kuphindwe kodwa into esingayifuni ukuthi nayo siyiyouthi into esingasayifuni kahle kahle yizani iZANU PF basayif and into eyenziwa iZANU PF le nesadik nabanye nje abasekeli bayo bonke abegold mafia uma lingayiboni izoba inkinga kakhulu cause kodwa lifugcine sokuliwa sizolwa laphana siye laphana kuliwe kabuhlungabe enye indlela ukuthi futhi angeke ngize ngichaze nokuyazi ukuthi izoba into kanjani kuyochitha igazi lapha cause into esingasayifuni ngumbuso wezano umbuso locindezelo iZANU PF ayikho nje into engasiza ngayo ngisho noma nanini ayikho amathuba omsebenzi ezizofire create amathuba omsebenzi into nje esingayifuni lapha eParliament yizana kuzoba nzima kakhulu uma ngayo izana nabuyela futhi embusweni kuzoba nzima kakhulu ayikancane ngeke size siyivumele into le ngithula kancane angeke lokho umphetho wabahlala besitshela bethi yeke uvuka igubhura wondi yeke uyoliwa yeke abantu bayojisela imizi yeke wathi ngcono kuliwe uma kuliwa kuyafanana manje ongasingufayi kuyini kuze kube nini siphila kwamanye amazwi lokho esiphila sihamba sicelela ukuthi yeke sicela libancanise kancane kungenziwa kuphi ngoba sinendawo yokuhlala yithi eZimbabwe hayi no akuliwe uma kuliwa kuyafanana
yani Studio 7 yani bo Chris Gandhi hayi ukhetho luhambe kuvi luhambe kuvi sebethi wawinile abadliweyo abanye bezandaba isezosokola kuleli lizwe leli hayi alukhetho lolu aluhambanga kahle lolu sebeqalile into yabo kurobha le kodwa into enjabulisayo i-1 emathebeleni ukuthi badliwe nangakuwinekibo nje eharare mashonaland uwone endaweni yakuba kuyacaca ukuthi lamazwayo emavili ubonile nala ukuthi ngarobha kuleli ndawo engapho kwekumsindo wawona kibo lemashonaland hayi ngiyabonga ngabe mude kakhulu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 amazwi la ke ahle asiqinisa ke kuhlelo lwethulwa namhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko besilazo kuqhamuka inkulumo phezulu kodaba lokuthi impumela ingemukelwa kuzenziwa na ukhetho kakutsha kumbe hathi ibandla leZANU PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathupheleland South kanti kuyini okubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuZANU PF amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingaya ke nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Igama nguChris Dande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lilalele ezinye ngo 7:30 ntambama.